Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy hoping at your party, party, party. Lord of them loot. Them loot, them loot, them loot. Hospitals, no medication, them loot.
Banengi abantu abathakazelela ingoma ethi Demlut ethulwe enkundleni yokuxhumana eTwitter. Intatheli izindaba uHopewell Chinono oloba indaba eziveza ubukhohlakali uhulumende weZimbabwe.
It was never put out as a piece of journalism. Mm. This was just Hopewell the citizen who was I was in my study.
Ingoma le ngathi ngiyethulela uZulu kangizange ngiyenze engani ngiloba indaba. Ngikwenze njengomuntu nje owakwele Zimbabwe. Ngakwenza sengani kangisayenelisi ukubala ingwalo zami ngisendlini. Ngithe ngikwethula ngakhumbula engangikutshela abatsha, ikakhulu okokuthi kabalandele izombusazwe, njalo lalokho engangikucabanga ngisentolongweni.
Oh, you know, a lot of our youth in Zimbabwe, they listen to reggae music. Let me try and just do something talking about the
Ngimangalise kakhulu sengibona abantu beyithakazelela ingoma le. Banenge abantu abasebenza ezabo ezifana lale bechothoza okwenziwa nguhulumende emazweni abo. Akungilulazi lokhu ngoba ngithe ngikwethula bengingalobi indaba.
Using a language and art form that they are more comfortable with. It doesn't discredit me.
Kodwa abakubandla leZANU PF abagoqela umnumzana Joseph Juma bakusola okwenziwe uChinono.
Angibona ubana kuyini okumangalisayo ngale ngoma yalutshalo osebenza ngokuthengisa ilizwe lakhe ezuza yena amadola awemelika esenza kubana izinto zingabe lokutshintsha okungcono kuloku hlabela ingoma elimpimbe engazwakaliyo ngabe kuthiwa sifaka imbono ezazama ubana incede ukukhuphula ilizwe lethu lokulungisa umkonomo wethu ubana abantu bethu bahlaliseke.
Uthi ngono usebothwe kaninginengi eZimbabwe esetheswa lecala lokuthi wathuthuzela udlakela ngontulikazi nyakenye abantu abaningi befuna ukutshengisela emigoqweni bekhonona ngobukhohlakali kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kusenjalo umsakazi weZBC ubika ukuthi unkosikazi Petronella Gagonye owayengumphathintambo kahulumende obona ngemisebenzi usebothelwe ukuba wanika abantu umhlabathi kongekho emthethweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi Zulu ukuthi unkosikazi Gagonye ubothwe ngamapholisa encediswa ngabakuspecial anti-corruption unit.